Isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami uGibbs Dube ndingalithola njani mthokazi omuhle endabeni zethu lamhlanje unkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuba lilunga ledale lecabinet kuhulumende weZimbabwe uthi uzasebenza kuhle lozulu
abantu ngizabalalela abantu ngizasebenza labo sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo isikhathi esiningi abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzele abantu lokhu nalokhu ugovernment kumele akhokhele kodwa abantu bazenzele
kodwa kulabanye abathi kasoze enze lutho unkosikazi Thembiso Nyoni
ngakhayela uThembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhulwini emaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Thembiso Nyoni kolokhe elilunga ledale lecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ufisa ukuthuthukisa abesifazana njalo lamabhizimusi. Unkosikazi Nyoni usanda kukhethwa nguMnangagwa lamanye amalunga edale lecabinet afika amajumi amabili. Uthi uzasebenza kakhulu ukwenzela ukuthi abesifazana babe lempilo engcono lamabhizimusi asacathulayo athuthuke ngemfanelo.
Abantu ngizabalalela, abantu ngizasebenza labo, sizancedisana ukuthi bathole lokhu abakufunayo. Isikhathi esiningi, abantu bacabanga ukuthi ugovernment niyokumele enzele abantu lokhu nalokhu. Ugovernment kumele akhokhele, kodwa abantu bazenzele, ugovernment afacilitate. So, kulabo mama abaningi asebengifonele kathesi, bathi bona bafuna i-policies on the empowerment of women. Bona ngababuye bazokutsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi babone iministry ikwenza. Yekela ngikutshe le example. Sebeqalisile ukumfonelo mama kathesi ukuthi sifuna ukubona ama policies kumbe imiyalo eyokuthi omama bazakwenzelwani ukuthi baphume ebuyangeni, baphume ekuhluphekeni. So khonokho yikwenza kuqakathekisa. So ngingaze ngihlale lapha ngithi mina omama ngizabafundisa ukuthunga, ngibafundise ukupheka, ngibafundise ukulima, ngibafundise lokhu lalokhu enxeka yisiko abafuna ukuthi bakwenze. Omama beZimbabwe bafundile itechnology isinkulu ngabatsho bona ukuthi i-new dispensation le through the ministry yabomama lama-SME bafuna ukubonani. Mina ngizazama ukuthi ngisebenze labo ukuthi sikwenze lokho.
Kulabanye abathi engxe kumele liphume lamacebo linangwenu kulokuthi bekhuluma ngengcebethu amacansi into ezinjalo likhuluma into phela ezingani zimodern into ezingani zesimanjemanje kambe kukhona okunye lingakucabanga khonapho
kababuye labo lamacebo bona balamacebo bani angisho abona ukuthi mina engifuna ukukubalekela abantu bakithi balesiga sokuthi bayahlala umsebenzi ube yikukriticisa lokhu lalokhu endimeni yokuthi umuntu ahlale phansi acabange athi mina owami umcabango nanku asiwenze ngalindlela ngalindlela ngalindlela.
So ke nxa sesiqhubeka futhi siya phambilini kweza amabhizimusi ke kukhona okunye ongabe ukufumbathile kathesi ozathi nanku phela zulu.
Angicabanga ukuthi bengingu-minister wama-SMEs okwesikhathi eside engikubonile ukuthi abantu bakithi bayazenzela izinto zabo ezinhle kodwa babe belokhu bezingilizela bengayiphambili. Khathesi ngifuna ukuba lo mhlangano lama-ministers wonke ukuthi right ngithi wena oku ministry ye industry lawe oku ministry ye tourism lawe oku ministry ye agriculture kuyino ngakuvula ukuthi ama SMEs labana balama business ku tourism ku industry ku agriculture bakhule ba facilitate labo lapha kulama trips okuya lapho ungathola khona abangathengisa khona labo bahambe lapha kulezinto amanye amaceba abangawenza labo babe part of the bigger economy. So yikho esizakwenza khonokho ayikhona ukuthi babe besenza ingcebethu babe bethunge bethu omama obaba babe bebaza imphini lapho hayi esikufunayo thina ukuthi lapho kuthiwa iSME wenze uluto ozalifaka phezu kwetafula esitolo luthengwe lalo.
Lo ngonkosikazi Sithembiso Nyoni osanda kukhethwa ukuthi abe uhlangothi lukahulumende olubona ngebasifazana. Kusenjalo-ke kulabantu abaningi abathi abaphatha intambo bakahulumende abadabuka eMatabeleland abasoze benzele lutho uZulu.
Umnankagwa usanda kunconywa ngabanye abantu ngokukhetha amalunga edalele cabinet amatsha. Kodwa-ke kulabantu abahlala koBulawayo abathi abakhethiweyo laba abagoqela umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye babo kabasoze bathuthukise umnotho kaZulu. UMathema ngumphathi ntambo wendaba zekhaya, kuthi-ke unkosikazi Nyoni uphethe uhlangothi olubona ngabesifazana lamabhizimusi amancane lasathuthukayo. Omunye walabo abachothoza abaphathi ntambo laba ngumnumzana Matthew Nxumalo othi unkosikazi Nyoni kumele aphume lamacebo angcono okuthuthukisa uZulu kunalokhu ahlala ekwenza okokukhuthaza abantu ukuthi beluke amacansi njalo bethunge lengcebethu. Uthi akulalutho njalo oluza kwenziwa nguMathema owake waba ngumphathi ntambo wezabelo eMathebeleland.
Sijayele ukukubona ukuthi bona ababekhethwe besuke emkhoneni wamaNdebeleni abasebenzeli ekhaya. Siyasibone okunye abakukhulumayo isithi njengokuthi singakhayela uSithembiso Nyoni ujayele ukukhuthaza abantu abemkhoneni wamaNdebeleni benze izinto ezincane ezingeke zabakhiphe ebuyangeni kodwa ezabachiya belokhu beyizigqili ngoba amathuba abanikeza wona ngamathuba angaso lawani singathi ngama-big business ideas ubachiya belokhu belamathuba amancane. Singakhangela njalo ukuthi abanye abanjengomathema bona sebelesikhathi bekhona kodwa-ke abakaze belethe nguquko. Wasuka koBulawayo khonapha akula nto ayenzile ebemhambise eMathebeleland North, akula nto ayenzile khathesi akula ubutshe esingakukhangelela ukuvela kuye ngoba vele sevele waba ingathi le history umbe imbali etshengisela ukuthi ukusebenza kwakhe akuvela kusizi lutho.
Osakhulayo unkosikazi Thato Mleya uthi akulalutho olutsha olungalethwa ngabakhethiweyo, ethi njalo kumele balethe inguquko bengabandlululi abantu ngamabandla.
Ukuthi sikhangelele inguquko kwama-cabinets angene amanje, ayikhona lawo angena for 38 years and akalethi inguquko kwaMathebeleland. Kithi and thina sinjengama-youth nxa sesikukhangelele ukuthi abantu laba khona for 38 years abalethanga inguquko njengemisebenzi, njalo nxa sesikukhangelele ukuthi kakhona nxa kuyukuthi baletha imisebenzi kulethwa imisebenzi kuyabo indawo, ukuthi nxa umuntu eletha umsebenzi kalethi imisebenzi njengeparty but uletha umsebenzi njengomongameli njengomuntu osebenzela igovernment, ayikhona umuntu oletha umsebenzi ngenxa yeparty yakhe.
Unkosikazi Nomsa Nyathi laye uvumelana lomleya.
Kwele Matabeleland lapha sikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha siphakame sithuthuke lathi, kodwa-ke singazi ukuthi khona kumaminista la akhona ukuthi asilaqinisa ukuthi singabathemba okunganani ukuthi bazasenzelani, ngoba le iminyaka edlulileyo bebengakaze bayenze ulutho olubambekayo kithi lapha kobomama. Kodwa-ke singazi laba abahla sizabapha ithuba sikhangelele kibo, sicela ukuthi khona basiphakamise lathi ngapha eMathebeleland lathi sithuthuke ngapha njengabomama. So besikhangelele ukuthi khona labo basincedise labo abatsha, sibapha leli ithuba ukuthi labo bake batshengise ukuthi khona bona vele bafuna ukusenzelani, bafuna ukwenzelani ngapha eMathebeleland.
Umnumzana Nkululeko Makuleya isakhamuzi sakobulawayo uthi kalansololwa labo abakhethiweyo ethi kumele banikezwe ithuba ngaphansi kukahulumende omutsha.
Sizabanika ichance bengasebenza as long as umthetho uzasebenza. Otherwise ama ministers noma ebekhona noma ebemahle noma ebemamabi, but as long as kungenamthetho elizweni akula nto ezasebenza. So singabanika ichance at least there is a balance.
UZulu weZimbabwe jikelele uveze imbono etshiyeneyo mayelana le-cabinet ekhethwe ngumnangagwa ikakhulu enkundleni zokuzilibazisa eze-Twitter le-Facebook. Omunye walabo ababhale kulinkundla ngumnumzana Gordon Moyo oncome kakhulu ukukhethwa kukamnumzana Mthuli Ncube esithi iyo yodwa into enhle eyenzakale elizweni leZimbabwe esikhathini eside esidluleyo. Omunye njalo ngumnumzana David Coulthard othakazelele ukukhethwa kukancube lo-Kirsty Conventry ophethe uhlangothi lwezemidlalo labatsha. Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Bakla Tambo uthi ozabe phethe ezemali usikhwicamfundo Ncube ovela eLupane ulolwazi olukhulu njalo enganceda elizwe kakhulu. Uncome njalo osakhulayo uMangaliso Ndlovu odabuka ePlumtree okuhlangothi lwezamafekitali. Uthi uNdlovu lakho ukuletha inguquko ikakhulu ekuvuseleleni amakampani avaliweyo kobulawayo.
Mara kungumuntu ongayincedisa kakhulu ngoba engenelisa ukuthi azwisise lokho okufunwa ngabantu emathebeleleni kakhulu endaweni njengakobulawayo lapho esingathi sekutshaya kakhulu yile esingathi yi-deindustrialization.
UTambo wengeze esithi unkosikazi Nyoni lo mnumzana Abednego Ncube umphathi ntambo wesabelo seMathebeleland South kumele baguqule indlela abasebenza ngayo ukuze babe losizo ebantwini beMathebeleland.
Abanye singabakhangelela lapha abasebengenile lapha ngumama ofana loSithembiso Nyoni esibona ngaye ngumama sibili okweminyaka eminingi osephethe lapha kulapha kwezamabhizinisi amancane. Kodwa okuphuma kakhulu hayi angikuboni okuphuma okungaphuma kakhulu engingawukhangelela kakhulu kumama uSithembiso ngoba nje selesikhathi ekhona phana kuministry naliyana. Okuphuma kuministry liyana hayi eqinisweni mina hayi angikuboni. Nxa engabuya etshintshe ebe lomqondo omutsha kuministry yakhe ukuthi yena sengumuntu ofuna ukuthuthukisa ukuthi amabhizinisi amancane kumbe nxa bengathola indawo zokusebenzela okwakuqala, nxa njalo bengatshengiselwa ukuthi bekhiphe njalo labo ama-taxes, nganjalo labo bengathuthukiswa ekuthini bethole ama-loans, ngathi ngama-loans kutholakala indlela abangabhadala ngayo kakuhle, mbona ngani kungaba yinto engasinceda kakhulu ngoba izizwe sezithuthukile kathesi, izizwe sezithuthukile kakhulu ngenxa yamabhizinisi amancane. Nxa sesikhangela kanjalo ubabo njengo-Abednego Ncube useviseliwe kanjalo kumhlubulo weMathebeleland South, kodwa sokufunakala ukuthi beqalise ukusebenza kutsha njengoba kathi sekuzafakwa uhlelo lwesingathi devolution of power. Nxa engaba ngumuntu ongasebenzisana kuhle laba lezinye inkokheli zezigaba esebenzisana lawo amabhizinisi njengoba kuzawuba lalayo esingathi ngama-economic turnaround plan ama-provinces, abe nguye umuntu okhokhela nalawo ama-economic turnaround plan.
Abangakhethwanga ukuba babuyele kudalele cabinet akade sebehlale isikhathi eside besebenzela uhulumende bagoqela umnumzana Obert Mpofu, umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana David Parrenyathwa labanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kanelo koko vetu Mbabe tete la mazo Kena masiwa
Mnyabu kambe zuluganda Wadangani tuna jana lapi kona Kona ngapoke endawene chieneyo Kutle lo lo masiko lo kupila kwa mantu Nsuku zonke sikuluma amalobolo Kambe amalobolo loke ikoko loke suwazio Kumbe suwa kukuga Uze ngilazi yololo taba ngilonko sikazi Sakile liline umatube Ingweti kwa za masiko esintu Sakumona matube
Yabo kipsi njani la wala lili.
Ngoba pake ukeri Twala Jackson, uko nampake kwele meliga. Yababa Jackson kunja?
Nye pila lila na wala lili matube.
Kais pila kakulu. So nkase ngawe matube. Amalo volo kambe loke ngamalo volo hini?
Kwa zinda wei, asese ngamalo volo. Kwa zinda wei, so kui noto lo kawli sana, lo upata li sana. Kusei ngamalo volo kutalala nisa soaz. So singati isi, ya hafa hafa. Asei iyo, asei.
Kwa namba ke utini utwala, nga wange nakona?
Ngombono wame mwana mwana ngati, isiwe le tselila shega kangani, injela ilo bolo ewe lipo, ewe patuwe lipoto kaa, yensuwe ekzwezi leo. Na namsa ni mwana ngati sekwe shugi ile mpela, sikuli mwaba. Tos mwana vanyo sebe kwenza ngati, lipizni, abasa akusayu ziwa ngenji lati kwa tuzo kwa nisi, nitu sogu injela, nukutuli mari kwa banyi. Osogu nito mpela, esi... Esingathi iyahlukumeza ubuntu bethu ngoba abanye abantu sokuchitheka imizi indaba zokuthi nxa sofinda benza amalobolo lapha abanye abantu kuphela benze ngathi bayaqinisa mbe bathi bamfiza kakhulu okugcina uhlukumeza laba akade befisa ukuthi ngabe uyachadwa kugcine sokuchithekile nje kanjalo.
Mhm. So Madube kufuze ukuthi ngaphela kule lokho kuthiwa isivalo ukuthi ungathiwa lapha phela kudlulwa nxa ulobola kumele umela. Ungaba lento njani?
Ngalo kwazi kwa ukukhona kudala kasi mboni mina kusase khona lokho kipsi ngoba so ukhangela ukuthi umntwana wami lotshole endaweni enjani emolini elimali kumbe ngela mali umntamu lobola usebenza ngathi uyenzani into esiye sigqile nje sikhona dala babengakhangeli zona ezizinto ezinjengazonezo bantu babesithi umntu ma umthandile umthandile nxa ulotsholiswa lobe isikwelede wayebhadala amalobolo uyabe lokhu ebhadala mbijaambija nangastate kodwa kwakhathesi ukuyikufikisana nokukhawulisana
poke nxa sokunje babathwala kubanjwa njani
kunzima kakhulu impela ngoba ilobolo kahle kahle esintwini vele besikwazi ukuthi libhadalwa ngenkomo kodwa ngenza ngoba abantu imfuyo isingasaqakathekanga kangaka kulezi nsuku sebegidimisa indibilithi isuke yenza into zibe nzima kakhulu ngoba kunzima mpela ukuthi ubizele umuntu inkomo mhlawumbe umuntu oziphilela impilo yasemadolobheni njalo labo abalobolisayo basemadolobheni angeke bazibize inkomo sekufuneka imali sebekhangela izidingo zabo bahle babize kakhulu bekhangele ukuthi hayi sifuna ukuthola indibilithi yokuyavala izikweleto zethu okusuke kwenze phela into zibe nzima kakhulu.
Mm. So ke Madube uyiwa phambilini wena ubona ngazani nxa ungatshela uzulu ukuthi asenzeni lokhu kungahamba njani kubhatalwe le mali elinganani nxa sikhuluma khonapho nxa umuntu elobolisa
ukulobola vele ngemvelo yesintu bekuhlukile umama ongumama nje intombi nto ulalapha lotshole kuzimiwa khona umama oyabe ngumama esevele waphenduka bekule nhlawula kade vele ihlawula kuzinkomo ezabe zikhethe ukuthi hhayi lezinye zomama uphendukile kodwa kulezi nsuku akusafani lakudala into kuphela engapho ngiyicebisa uzule ukuthi sameni ukuthi sibuyele emasikweni ethu singalahli isiko singaphongi ukopo esikubona kwezinye indawo kusenzakala ngokuthi lathi siyabe sifuna ukuthi sifike kulona elibanga eliyilo lonelo kodwa ukulotsholwa komuntu akube yikulotsholwa sibile sikwaziwe kwesintini amalobola abizwe nxa umkhwenyana echajiwe la abhadala imali abe echajiwe ngesikhathi achajiwe ngaso nxa engelayo njalo akhalakhali kule mali yabe ilokhu ikhitshwa kumbe kuzinkomo ungathiwa 10 ule 5 uzakhipha 5 ubulokhu sebenza ukukhipha 1-1 zize ziphelele ayikhona ukuthi umuntu athathe umntana.
Ye lo ke ngunkosikazi Sakhile Liline uMadube ubekhuluma ke lo mnumzana uJackson uGary Twala Jackson ekhonapha ke kule Melika. Okwamanje ke sike sizwe esibhadelane labatsha.
Ibuthi bana kuhlelo lwabasakhulayo ngumaigobe namhlanje kuhlelo sixoxa lo mnumzana Pride Mkono yena ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Sithinta indaba eyokuthi abontanga bayasuthiseka na ngenombolo yabantu abasakhulayo abasebe iziphathamandla zikahulumende. Singakahambi kumkhono ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngithi amhlophe kunkosazana Kirsty Coventry, yena osengu-Minister of Youth, Sports, Arts and Recreation. Right, bafethu masambeni kumkhono siyezwa okunengi ngodaba ethi lalo kuhlelo lamhlanje. Mkhono, ngiyakwamukela kuhlelo bhodi, uyizwile indaba ekhona.
Thina njengabasakhulayo singakhangela lapha sabondaji, siyathokoza kakhulu sibona ama-honorable abasakhulayo njengabojohana mamombe bengena kuparlament laphana. Sikhangele njalo sibone abanye abangontanga bengena kumakansila befuna ukuthi bemelele indawo lapho abahlala khona ukuthi kube nempumelelo ebambekayo. Lokhu yinto esithokozisayo sibili. Kodwa sikhangele njalo sibondaji, awontanga abangenileyo kuma kuparlament la kumakansili balutshwana kakhulu, ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe i-65% iningi labantu ngabasakhulayo ngabantu abaphansi kweminyaka engu-35. Kodwa siyathokoza ukuthi hatshi bakhona nje laba abangenileyo, njalo siyabesebenza labo, bengabe ZANU-PF, bengabe ngabe-MDC, ukuthi hatshi asebenzeni sonke njengabantu angabasakhulayo.
Lapho abantu bekankasa bedinga usekelo, eningi labantu abadala babe sithi sekuyisikhathi sokuthi abantu abasakhulayo labo baqala uthatha izikhundla. Ubona ngani imibono yabantu iyareflektha na ukuthi abantu abadala sebeqalile ukusekela abantu abasakhulayo?
Kuyakhanya ukuthi sekukhona abantu abadala abaningi sibili abasekelayo abantu abasakhulayo ukuthi bengene ezikhundleni zokukhokhela. Kodwa nje sikhangele njalo ukuthi abanye sekukhona abanye abalokhu besithi hatshi asifuni ukubona abasakhulayo bekhokhela. Siyakhangela sibona ukuthi sizwe amanye amalungu ephalamende ezanu-PF esithi hatshi sifuna ukuthi singezelele iminyaka yokuthi umuntu abe ngu-president sifake ku-60 years ngoba abantu abasakhulayo laba sebesihlukuluza. Lokhu kutshengisa sokulokwesaba sibili kule qembu labadala elesabayo ukuthi hayi abakhulayo akumelanga bebe thatha isikhundla ngoba baye besilwisa basikhipha lapho esidla khona. Yikho esingalitshali sikuza bekukhuluma ngezinye iy'ndlela. So bakhona abasapotayo sibili, kube labanye laba abalwisayo bathi hatshi abasakhulayo asifuni ukubabona ngoba bayasikhipha ezihlalweni zethu.
Awungitsheleke Pride, ulethemba nalo ukuthi abantu laba abontanga abasebengenile kuparlamente they will deliver?
Ithemba ngilalo sibili kubontanga abangenile kuparlamente ukuthi hatshi bazayenza ukuthi idlabuzane le micabango yabontanga izwakale, imbono yethu izwakale kuparlamente, ikakhulu sikhangela abantu anjengabojohana mamombe, ojames shidakwa, ohipmoshi tsiba. Siyabakhangela sibonde hatshi lapho bavela khona lomanga abawuhambileyo ubugcwele ukuthi ukuqondane layo yona leyo into yokuthi hatshi kumele bemelele ontanga. Ngakho sikhangele ukuthi hatshi bayeza kukwanisa ukuthi ifake ilizwi labontanga kuparlamente.
Umbuzo wami wokugcina ke Pride, bese sigqiba uhlelo mnumzana, ulathi isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abakhangelele ukuthi ngomnyaka ka-2023 lami ngizabe ngingena kukhetho ukuthi lami ngincintise, lami ngithole ithuba lokuba lilunga ledale lephalamende?
Ngifuna ukukhuthaza ontanga bonke abaphandle ngale, ungabe ungowezampefu, ungabe ungo-MDC, uqakathekile ukuthi bonke betholakale bengena labo emncintiswaneni leyi yokukhetha abakhokheli bethu. Ngoba kokuqala yithi esibaningi njengabantanga, njalo kwesibili ukukhokhela kufuna abantu abalamandla nedlabuzane okuyikho ontanga abakwanisa ukuthi bekulethe. Ngakho ngifuna ukubakhuthaza, sifuna ukuthi hatshi bengesabi, bengayithuki, ngoba ilizwe vele liyatshintsha and lithintshwa ngabantu. Ngakho kumele bonke abafuna ukungena kuparlamente kumakhansila ontanga bebuthane bekhankase ebantwini, betshela abantu ukuthi bafuna ukubayenzelani.
I Pride, ngikuzwile kahle mnumzana, ngilethemba lokuthi labo abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle bakulawo kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga kubuya kuhlelo.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Pride Mkhono, yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngenjabulo nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, ngithi libe leviki elishukela.
Sawang kulige Mike Hobe, sike sikhulu sike siye kwezokholo kwamanje.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngombhalo osinika umfanekiso omuhle kakhulu. Ngifuna sike sicabange ngabalimi ekhaya. Sikhangela kuMathewu chapter ka 13 ngisiya kuverse 3 lo 4 sisiya phansi. Uthena uJesu ekhuluma labo, wakhuluma labo izinto eziningi ngemifanekiso, wathi kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Wathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela, kwasekufika inyoni zayidla zayiqeda, kodwa enye yawela emadwaleni lapho eyayingela mhlabathi omningi khona, futhi yahle yabila ngoba kwakungela kutshona komhlabathi. Wathi kuphumeni kwelanga yahangulwa njalo ngoba yayingela mpande yavuna. Abantu abaningi balempilo ezinjengembewu ewele eceleni nje ebugwaqweni, engazange ithole ithuba lokuthi iyebekwa emhlabathini, iyehlanyelwa emhlabathini ovundileyo. Njalo singabala laphana umzekeliso lomfanekiso kaJesu uthi inyoni zeganga ziyabuya zidleke leyo mbewu ziyiqede, icine ingabi lutho nje empilweni. Baningi abantu oyabubona ukuthi umuntu lo ngabe wenza olunye lutho empilweni, kodwa ubona impilo yakhe iphonga uphephuka iphelele emoyeni, kungenxa yokuthi unjengembewu leyi ewele emgwaqweni, ewele endaweni lapho ezadliwa khona zinyoni. Ikanti njalo kube khona abanye okokuthi umuntu ngani uzaphumelela, ngani uza kuya kwenye indawo, kodwa umbone ekugcineni kuphephuka njengasayindawo layo. Lo ufanana njengembewu ewele phezu kwesikwakwa, phezu kwendawo lapho ungalamhlabathi omningi kakhona, okokuthi yabe ingani le mpande, kodwa uzayibona isiphephukile yaphela. Umuntu onjalo ke ufanana njengale mbewu engiyichasisileyo. Ikanti umsebenzi wevangeli yikuthi nxa ngabe singavumela uJesu asithathe thina esiyimbewu ewele emgwaqweni, asithathe thina esiyimbewu ewele edwaleni, ayesihlanyela emhlabathini ovundileyo. Lumhlabathi ovundileyo ngumbuso kaNkulunkulu, uzakwa nesonto ubenze ukuba wena ube lezithelo, ukhule ube lezithelo, uthole amanzi, utholeke ukudla khonapho kumhlabathini, ukwanise ukuba wenze yonke into uNkulunkulu akudalela ukuba uyenze. uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu owehlulekayo empilweni, uNkulunkulu kazange akudalela ukuthi wena ube ngumuntu ongayindawo. Kodwa nxa ungaxhumeka ungavumela uJesu ukuba abe ngulo umlimisi umhlanyeli oza kudobha ke lapho khona edwaleni ungamilanga ungenzi lutho, akubake emhlabathini ovundileyo, lowo mhlabathi uthole embusweni kaNkulunkulu. Yakho ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba dingibandla lapho ngakhonza khona, dingalapho kutshinyayelwa khona ivangeli lomqotho. Funa ukukhuthaza abaningi abazibona ngani akusela lutho abangalwenza empilweni, abazibona ngani impilo yabo isifike ekugcineni, ukuba hatshi bo vumela ukuba isandla esihle, isandla sayena lo ohlanelayo, isandla somlimi uJesu Kristu akudobhe akubekeke emhlabathini ovundileyo, emhlabathini ozakunika ukudla, ukwenzela ukuthi impilo yakho iguquke, ukwenzela ukuthi impilo yakho ijinje.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, ngithandazela lo nalo olalele leli lizwi namhlanje, abanye basemakhaya, abanye basemadrobheni, abanye ngabatsha zintanga, abanye ngabomama sebebadala labo baba amakhehla, abanye zingwevu, abanye ngabafunda, abanye ngabasebenzayo. Kuba ngabe izwi lakho leli lingathola umhlabathi ovundileyo enhliziyweni zabo, ubaguqule bebekwazi ukuthi uNkulunkulu badalele uba bamphilele babe mazi ngegama likaJesu. Amen.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo, bekhuluma khonapho ke lomfundisi uSeni Sibanda. Ningakhohlwa ukuthi ke lamhlanje bekule midlalo enguqu, Highlanders 1, Highlanders 3, Dynamos 0. Kuzobuya ke Zimbabwe Warriors 1, DRC 1. Singakehlukani, sihlangele nje kuncane ukuthi ekade siphathele khona uNkosikazi Thembiso Nyoni osanda kukhethwa uba lilunga ledale leCabinet uthi uzasebenza kuhle loZulu. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje, asidibaneni kuseni ngo-6:30 lapho esikhuluma khona loSithembiso Nyoni. Ingakhuthwa phela ingxoxo leyo. Oliver Lisanga njabulo. Mukhe Msitube.